njengoba ubona isimo esisemuzweni elizweni ukubana into yakhwela kudla sokuswelakala and njengokukhuluma kwethu kubani indaba yayise yaqala lapho kwatshontshwa khona ukhetho and sakhuluma ngaleso sikhathi ukubana-ke ukutshontshwa kwamavoti kuzazitshengisa ububi bakho ngendaba yokuswelakala kwezinto esisikubonayo. So ngenxa yakhonokho sizabe sihlanganela-ke labatshiyeneyo abelebha ama-students ukutshengisela mayelana le ndaba yokukhuphuka kwentengo njalo yokuswelakala kwezinto njengoba ubona la ukubana-ke izinto ziyakhwela, amafutha okupheka i-2 liter sikubo-$15 nxa sikithi emakhaya ngapha kubonsiza ungama-20 kuyikokeshi noma ubuye lama-use akho. So khonokhu-ke sizahlanganela le hlanganiso ezithiyeneyo ezelabor oZCTU nama-students lamali ezinye ihlanganiso ukutshengisela mayelana nendaba yokukhuphuka nokuswelakala kwezinto emadolobheni lasemafanini.
Manje amalanga selilawo na ukuthi kuyenzakala nini lokho?
Ye, nxa ungakhangeli kule secular efakiweyo ngabe Zimbabwe Congress of Trade Union lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo lapho esikhuluma khona ukutshengisela mhlaka-11.
Manje ukutshengisela lokhu liyazisile yini amapholisa kumbe lizangena nje ezitaladeni?
Hhayi, amapholisa ayaziswa-ke ngenxa yokuthi umthetho ukliye ngendaba yokuthi amapholisa kufanele-ke eyaziswe ukuthi bazavuma noma bavumi okuyibo, but kuyaziswa bazabe bekwazi ngenxa yokuthi iprogramu yabantu ejikelele.
Manje nxa likhangelelina kuzaphathisana ukutshengisela njengoba sesike sabona kutshengiselwa kodwa singaboni impumela yakhona ukuthi iyabincedeni?
Hhayi, akula lapho kungatshengiselwa khona impumela ingaphumi. Nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela ukubana-ke esizweni lo hulumente abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo esiselizweni. Indlela uhulumente aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile. Ukutshengisela kuqala kuphelele njalo ekutshengiseleni. Abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiyo, ikanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakale elizwe. So yikho sizakhonja sitshengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana-ke indaba yokutshengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo a-protectwa yi-constitution njalo ukuthi afanele siwasebenzi ukuze-ke tshengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayenzwa ngu-Emmerson Dambudzo nangakwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha-ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele nawo ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu baqasi kubulawa ngumgabe. In fact, abantu baqasi kubulawa ngu-Ian Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leyah kuthiwa yi-Unilateral Declaration of Independence. Abantu abamnyama baqashi kubulawa bebulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka 1988 October 4 abantu batshengisela umgabe wababopha abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008 uyakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu be-ZANU-PF kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga.